abasekeli bam abaphikisayo lamalungu enhlanganiso zikazulu abedlula izinkulungwane ezilikhulu 100,000 bafike basandankotshane emasangweni esigodlo sikamongameli Zuma ePretoria bephethe umlayezo ocace bha.
Uma Zuma phuma!
Zuma Marco! Zuma Marco! Zuma Marco!
Manabu Zuma Manabe! Manabe!
Ngabe betshengisela laba bethetha uZuma umlando wokubangela kwehliswa kohlonzi lomnotho wakwele South Africa okwenzeke ngemva kokuba exotshe umphathintambo ogatsha lwezemali obesebenza umsebenzi oncobekayo kakhulu. Bamsola njalo ngokwephula isisekelo sombuso kanye lokuchaphaza imali yelizwe ngendlela ezakwenza ukuthi umnotho walo uguqe ngamadolo. Iningi labeZimbabwe lithi kunengi elikusekelayo ngokutshengisela lokhu. Abanye bathi vele inkokheli ze-Afrika iningi lazo elathola uzibuse kuliwa alizwa lutho nxa abantu besithi ngabasabafuni kungela kutshengisela. Sizalwane seZimbabwe unkosazana Sipho Moyo uthi loba njengafuni ukugxamukela kungxabano yabomakhelwana uyancoma kakhulu inyathelo abalithetheyo kanti uthi yikho qado kufanele kwenzeke eZimbabwe.
Sesilo mongameli osezasibusa ehlezi ku-wheelchair sisehluleka ukuthi simanyane siyetshengisela esigodlweni eHarare ukuthi umgabe masifole umgabe ake suke esikhundleni. Ngelinye ilanga sivuke nje simanyene sikhuluma ngelizwi elilodwa selubhekise khona esigodlweni seHarare.
Abanye ke bathi bancoma izizalwane zakwele South Africa besithi kuhle ukuthi ziqale ukukhalimela inkokheli zazo ilizwe lingakalali ngogedla njengalokho okwenzakala eZimbabwe. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi awuhawukela kakhulu ekutshengiseleni kwezizalwane zakwele South Africa ngumanyano lesibindi sokuqonda nta esigodlweni sikaZuma besiyamtshela ukuthi abasamfuni akahambe.
Kuyinto enhle kakhulu ngoba kubonisa ukuthi amazwe asehambe guqula imiqondo yawo yokuthi uzibuse ubuya ngempi. Umbuso ungaguqulwa ngedemokrasi nje ngokutshengisela ngokubambana kwamaqembu aphikisayo labanye labantu nje abazimele bodwa. Kuyabonisa ukuthi amandla asezandleni zabantu njalo mali ibambene umbuso uyaguqulwa utshintshe kube yintando yabantu abaningi.
Mhlaka 18 yevikezayo amabandla aphikisayo azamanyana ephalamende ekhethweni lokuthi Zuma ehliswe esihlalweni. Khathesi amabandla aphikisayo lawa asebhalele emthethwanindaba efuna ukuthi ekhethweni lolu amalunga edali lephalamende evote nsitha kwenzela ukuthi la malunga ebandla libusayo awe-ANC angasafuniyo uZuma abe lesibindi sokumkhipha. Loba nje uZuma engazange vele ukuzokuzwa izikhalazo zabatshengiselayo laba bathe bazaqhubekela phambili betshengisela aze ehle esihlalweni. Enesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubhenditinhlakuna.
Viva South Africa! Viva!
Viva!